engubonileyo nto ngamele White City Stadium into esabekayo kakhulu. Kubonakale mina nza kuthi ibhomba ngoba into yakhona idubukile kwaba lentuthu enkulu kwavala indawo yonke nje. Abantu bawela phansi abanye bathini bathini. Kodwa bekusenzakala umongameli weqeda nje ukushaya isitepu sokugcina nje sehla phansi khona phana kusenzakala. Okuthi nje kube sekugcikeni kade kuvele kujonge yena umongameli. Abantu balimele kwalapho kade sokuphithizela abantu belimela. Sivele sithule isikhathi eside yakhe sihlekile ukubaleka kusenzakala lokho. Ngoba mina njengami mina ngehlulekile ukubaleka ngoba ngize ngabona abanye abantu sebelokhu bebhizi belokhu besethi bebamba abanye abantu abalimeleyo labantu abalimeleyo bona igazi sengibona abantu baqamukile izinyawo zonke nani nani yazi into yakhona kwani sokungani kimi yazi ngiyaphupha kungani into le kade kwenzakalani vele ngibele isikhathi eside ngehluleka ukubaleka kodwa ndilokwazwisisa kade ngizibona ngani ngiyaphupha ngento kade ngiyibona isenzakala.
Abalimeleyo obazwileyo ngobani?
Olimeleyo omunye ngumkhopa Mthunguri lo deputy speaker of parliament uMebuthi Nomona lo national komiza uRugege bangabanye baphula lo vice president uKembu Mohadi lo mama uMaichwenga ngokuthi vice president labanye nje abalimeleyo bambalwa sibe abanye abantu abalimeleyo abantu balimele sibiliyo okubuhlungu kakhulu hlobo sami abanye bakona bathi beqamuka izinyawo lapha abanye belimele ukuthi vele nje into engikhangela labana sifikile abalokuza yababutha abantu labana abalimeleyo sebephakamisa bephakamisa kuphela abantu babayifa ezibhedlela yikho engikubonileyo Nkosi yami
abafileyo ke
kade ngingathanda ukuthi inhle ngitsho kade ukuthi abafileyo ke ngabe bengaki ngoba angilaqiniso lakho kahle njalo ukuthi njalo ngobani abatshonileyo kodwa bakhona abatshonileyo.
Wena njengomuntu obone isehlakalo lesi uzwa njani njalo awulakho ukwesaba yini?
Ngiphonguzwa nje umzimba wami utshayekile kakhulu nokuzwa ubuhlungu kakhulu yikho ngikuzwe kakhulu ubuhlungu sibile enhliziyweni ngesehlakalo lesi. Okunye nje mina okumphambanisileyo ngabona amehlo ami ngabona intuthu lalingenile emehlweni ngoba lakathi esengilokungile problem yamehlo.